Soko izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ka 26 kuMpalakazi 2024 ngudaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
So silethemba ukuthi bazadinga indlela eyokuthi kukhulunyiswane njalo ukuthi abantu babe le nkulumo nje ezokuthiwa bona ukuthi bengatshayani bengavulalani.
Kulezi botshwa ezedlula inkulungwane eziyisithupha esezivaleke entilongweni yeMaputo Central Prison kulandela ukuqhamuka kodlakela olubangelwe yimpumela yokhetho lukamongameli.
Silahlekelwe phakathi kwesikhathi lapha ikakhulu last quarter of the year.
Kukhunjulwa abanye abantu abaqathekileyo ababhubhe lo nyaka eZimbabwe. UBenjani Mwarwari uthi uzaphanyeka emthethwandaba odaba lokususwa kwakhe kukhetho lukamongameli weZifa. Zonke lezi ndaba lezinye siyalandela. Kulezi botshwa ezedlula inkulungwane eziyisithupha 6,000 esezivaleke entilongweni yeMaputo Central Prison kulandela ukuqhamuka kodlakela olubangele impumela yokhetho lukamongameli. Abezindaba abeReuters babika ukuba abantu abangamachumi amathathu lantathu 33 babulewe njalo abanye balimala kulesi sihlakalo. Inkantolo yeConstitutional Council ngomvulo yethu lesinqumo sokuba umnumzana Daniel Chapo owebandlele kusayele Frelimo nguye owanqoba kukhetho lukamongameli olwaqhutshwa ngomfumfu, kodwa lokhu kuphikiswa ngumnumzana Financio Mondlane othi kube lokuqilibezela kulolu khetho. Umongameli Emmerson Mnangagwa ngomgcini sihlalo womanyano weSADC wethule umbiko esithi umanyano lo ukhuthaza bonke abaphatheka kukhetho ukuthi bamukele isinqumo seConstitutional Council. Umgcini sihlalo weAfrican Union Commission umnumzana Muso Mahamat yena ukhuthaze uhulumende labaphatheka kukhetho ukuthi badinge indlela zokumisa udlakela lolo. Uhulumende wakweleSouth Africa laye usekhuthaze ukuthi kuqhutshwe inkulumo ezilakho ukulungisa lolu dubo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nengcwethi yezombusazwe umnumzana Masimba Kuchera.
Kungana ukuqhubeka kungenzakala sibili ukuthi kuphazamise amanye amazwe. Siyakwazi ukuthi ngezikhathi zama-80s kwake kwaba lempi eyangena kumazwe anjengeZimbabwe. So silethemba ukuthi bazadinga indlela eyokuthi kukhulunyiswane njalo ukuthi abantu babe le nkulumo nje ezokuthiwa bona ukuthi bengatshayani bengavulalani.
Sizwe njalo umbiko okhutshwe ngomgcini sihlalo weSADC njalo ngumongameli weZimbabwe umnumzana Mnangagwa esithi iSADC ikhangelele ukuthi bonke abazombusazwe eMozambique balandele isinqumo seConstitutional Council. Liwubona njani umbiko lo?
Imizamo le kuyabe kungamele ibuye ebantwini kumbe kube lama-public pronouncements. Abangakwenza yokuthi bakhulume lalo owaluze i-election uMondlane ngokubona kwakhe uthi yena nguye owawinayo, njalo ube sithi yena uzasigcoba ukuba ngumongameli mhlaka 15 January. So angiboni ukuthi kuyanceda ukuthi iSADC ibe le public statement enjengaleyo. Kuyabe sekumele bazame indlela ezokuthi bakhulumisane engxenye esingathi behind the scenes uzibabonisa lokuthi bengahamba ngayiphi indlela ngoba wakhathesi ukhanya njengani uMondlane u-convinced civil ukuthi wawina i-election.
Kodwa singakhangela umbiko we-South Africa, uhulumende we-South Africa yena uthi uzinikele ukuphathisa abezombusazwe eMozambique ukuthi bakhulumisane nxa kusenzakala ukuthi kube lokukhulumisana. Singabona kusiba lokukhulumisana okungamisa udlakela lokhu lolu, njalo ukukhulumisana lokhu kungabumba into enjani engabe isamukeleka nxa sikhangela udlakela lukhona kanye lokudonselana okukhona phakathi kwabebandla elibusayo labaphikisa.
Ungaba icebo elihle kakhulu ukuthi bakhulume sizothi bengabonisana yini, kodwa ukuze khathesi nxa kuyukuthi i-council ithi ukuthi uChapo wawina uMondlane engavumi, angazothi inkulumo zangkhona ziyaziqalisela ngapha. Kodwa sokumele bonke uChapo lo Mondlane owaqala bami ukuthi bengaqhubeki ngodlakela banike inkulumo lezi ithuba.
Mnumzana Masimba Kuchera ingcwethi yezombusazwe esebenza nenhlanganiso yeCenter for Disability Rights ubesecingweni leStudio 7 eseBhilitane. Banengi abantu ababuyele eZimbabwe ngesikhathi sekhefu leKhisimusi, kube labanye njalo abasebenza nzima ukuze bephandele impilo yemdeni yabo abangenelisanga ukuya eZimbabwe. Abaphumulayo eZimbabwe bathi bakholisile kakhulu izolo lezihlobo labangane loba isimo somnotho sisibi elizweni. Kwalabaswelayo abathi iKhisimusi yabo ibifana lamalanga wonke nje lonyaka. Abadabuka eZimbabwe abakwamanye amazwe abasele besebenza bathi badonsa nzima. Omunye wabo unkosazana nomthandazo Nkomazana ohlala kwele India.
Amaphoyisa ahlukumeza la ahlukumeza kakhulu. Noma nje singekho engcupheni khonokho ukuthi bayaphungula ikhahlameza bethatha izinto balithathela izinto elinazo sometimes vele kwabalaba abangakhona ukuzikhulumela bayashaywa kunzima. Ayisiyibonanga nje iKhisimusi esijwayele ekhaya le ukuthi siyabuthana sijabule, hhayi abekunzima lo nyaka.
Zingathi nxa zikangele lo nyaka lanyakenye ubona zana kade kungcono yiphi umnyaka?
Unyaka ophelele ukungcono ngoba besikhona ukuthi siye esontweni sikhululekile singahambi isicatsha, singabuya esontweni nje sizihambele endaweni zokuzithokozisa emabhichi endaweni ezitsheniyo sikhululekile, kodwa lo nyaka hayi lo nyaka bekunzima.
Kwenziwa kwini?
Kungani izikhathi zonke amaphoyisa bengelamali vele bayenza njalo uma befuna ukutshontsha noma balithathela amafoni amawatcha anentengo ephezulu bezithengisela nje bathole imadlana. Ukhanya ngani vele abaholi imali ezwayo, so vele bathola i-foreigner bahlukumeza, bangathola umuntu ongani kakhona ukuzikhulumela hayi bayakuhlukumeza.
Unkosazana nomthandazo Nkomazana ngodabuka eZimbabwe ohlala kwele India ubexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7 eseMumbai. Kutshone abantu abalodumo lonyaka abagoqela owalwa impi yenkululeko uChinga Dube obethakazelelwa nguZulu uGogo Rose Nyathi, umlondi wembali yesizwe sikamthwakazi uPhathisa Nyathi labanye. Intahlele izindaba yeStudio 7 uEzra Chisaspanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngaphandle kwabathathu laba abadabuka eMatheleland, kutshona njalo uHlawudlodlo wayengumqondisi weHighlanders Football Club njalo wayekhokhela ezomdlalo okulingisa elomoya ukhonti mhlanga bekunhlanganiso yemakhosi Theatre Productions kanye loselonare wayekhokhela ikomishini kahulumende ebona ngokukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission. Ilizwe lakahlekelwa njalo nguphelekezela Mphoko wayengumseri kamuyi Robert Mgabe. Umphathintambo wedolobhona kubulawa inkosikazi Judith Ncube ukhala ngezimfa lezi.
Silahlekelwe phakathi kwesikhathi lapha Iga kuli last quarter of the year obabu chinga kumbule uzoso obabu patisa usisu rose popularly known as uko cross kumbule o Ishmael abula bula maviga mabila matatu sibeke ubaba umphoko silahlekelwe ngabantu abaningi kakhulu kakhulu ekhona mbizana silahlekelwa amaqhawe esizwe
umnumzana Nicholas Moyo umabharani omkhulu kuhlangothi lukahulumende olubona ngezemidlalo lezabatsha uthi isizwe sithithibele ngezifa zonke lezi
ikukhothama kwengwevu ikukhothama kwabantu abakade bephathisa emsebenzini yamasiko
Umoyo uyaphambili landisa ngabanye ababhubhe lonyaka.
Kwaba neyezi elibi uphathisa iqhawe kwezamasiko ukuloba ukuresearcha kwamasiko. Kwaba lelinye ijahe elikade lisenza umsebenzi wokucomba Charles Msebanga egallery laphana uyenza into eziningi urepresent ilizwe kuma platforms amaningi.
Imbongi yenodumo Albert Nyathi uthi elamandebeleni lilahlekelwe kakhulu lonyaka.
Umnyaka ka-2024 bengumnyaka omubi kakhulu ngapha esintwini. Eliya indiye silahlekelwe ngubaba u-Abdul Nyathi, uGabi. Uphathisa isifiso sami bekuyukuthi ngabe bengile memory stick bengiyasixhumeza emlonyeni wakhe. Sisale sibambile ulwazi lolo abenathi lahlekelwe bathi sise sihle kasizele.
Omunye umlandeli wamasiko unkosazana Esnard Maphosa uthi udabukile kakhulu ngokwenza lelo nyaka.
Silahlekelwe izihlobo zethu eziningi. Engicabanga kakhulu ngiphathisa Nyathi. Kade ungumuntu kade eqakathekisa amasiko ethu. Njalo esifundisa ebhala amabhuku ngamasiko ethu besiriminda lapha esivela khona.
Ziningi izimva ezithethe labanye abenza imisebenzi eqakathekileyo eZimbabwe. Unkosikazi Happiness Banda wayengumlweli wenkululeko ekuviyole Zimbabwe People's Revolution Army. Uthi lo nyaka babe ngabalweli wenkululeko bafe kakhulu.
Silahlekelwe ngamaqhawe ayiyo asilethela uzibuse thina lapha njengabantwana beZimbabwe ababuya lenkululeko balahlekile.
Oyengukhansila kobulawa Alderman Phineas Ndlovu uthi abantu emathebelelendi abadumileyo abatshonayo abancediswa ngalutho besaphila.
Ubevele luncedo kumbe ubevele ngalancedo uvele uzanceda. Iqiniso kalikhulunywe ngayenalwana umuntu kakwesincedi uthathwa ngofunayo uthiwa ngongakufuniyo akulandaba. But into ekhathazayo yikuthi uze usutshelwa kuthiwa khona istate umuntu lona simdeclare. But ukudeclare kwakhe istate, it doesn't mean anything in Matabeleland.
Unkosikazi Lucia Dube wenhlanganiso encedisa ngokutshiyene izizalwane zeZimbabwe ezihlala eBrithani eZimbabwe Diaspora Focus Group uthi abasele sebelomlandu wokuqhubelisa phambili imisebenzi yabahambileyo.
Ithanda ukuba sikhumbule amaqhawe ethu asitshiyayo bonke bebeqakathekile kithi ezimpilweni zethu ngendlela ezitshiyeneyo. Sithi kabalale ngokuthula lapha bakhona, njalo indima yabo bona bayidlalile.
Kunomoya wokufa okwesabekayo lo nyaka, abantu abaningi balahlekelwe izihlobo labangane. Sithi kabalale ngoxolo. Imenesiso 7 kobulawayo, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Ukraine lithi liwise indizamtshina zohlobo lama-drones ezingamachumi amabili phakathi kwezidlula amachumi amathathu eziphoselwe kulelo lizwe ebusuku ngele Russia elibhidlize izitishi zomlilo kagetsi. Inhlanganiso ye-Media Institute of Southern Africa ithi abantu abanengi kwele Zambia babona engani kazisakhululekanga intatheli izindaba phansi kukahulumende kamnumzana Hakainde Hichilema. Uhulumende kaHichilema uyakuphika lokho. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kwezi iphathelanele Melika iningi lithi lilindele ukubona ukuthi umbuso kaMnumzana Donald Trump owakhethwa ukuba ngumongameli weMelika uza kuba uminjani esephethe amathomu ngenyanga ezayo kulandela umbiko awethule izolo enkundleni yakhe yokuxhumana ebulenjini eTruth Social lapho achotoze labo abangavumelani lembono yakhe. Ngakwelinye icele okamongameli Joe Biden ubukhuthaza abantu ukuthi bebambane. Ababili laba balembono ehlukeneyo njalo ngehlelo ezigoqela ezomnotho, ezempilakahle, ubudlelwane lamanye amazwe langesigwebo sokulengiswa. Ukuhlaziya lolu daba sithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe loMnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungule zombusazwe.
Akekho phela umuntu owake wazisola. Lapha sikhuluma ngepolitiki lawa ngamaqembu ahlala iphikisana. Ukuphikisana kwamaqembu ke ibusolana ukuthi laphana wenzanga kuhle mina ngenza kuhle ukudlula wena. Esikubonayo ke ukuthi uBiden ulungile azame ukuvikela umsebenzi abawenzile bengamademocrats umsebenzi wakhe ngoba phela uma ephuma ufuna ukuthiya ekhunjulwa ngezinto azenzileyo. Kodwa ke uma sithanda ukubheka impi ekade ikhona yakuto yokhetho lolu njalo sibheka nezizathu ezingabe zenze abantu beAmerica bambuyisela uDonald Trump embusweni, kuyingoba kuyizizathu zokuthi uDonald Trump ama-American amaningi akholela ukuthi ngesikhathi ephethe lokho kwakuqala umnotho wabasebenzela abantu beAmerica kunengi abakuzuzayo, ikakhulukazi osomabhizinisi abancane America bayakujabulela kakhulu ukuzuza abakwenza ngaphansi kukaDonald Trump. Ngakho-ke uDonald Trump ekungeneni kwakhe kunengi aza kushintsha ukuze phela ajabulise abantu abamvoteleyo, ukuze agcwalise izinto abathembisa ukuthi uzobenzela zona uma engena embuyisweni. Njengoba sibona ukuthi abantu abaningi eAmerica bathuma bebuzwa ngesimo somnotho manje ngaphansi kukaBiden bakhombisa ukuthi abeneme kunengi okungabajabulisiyo, kusho ukuthi leyo nto izaqhubeka ngaleyo ndlela yokuthi uDonald Trump uzafuna ukubonakalisa ukuthi kunengi ukwehluleka okwenziwe nguBiden namaDemocrats ekwenzeni ngcono umnotho weAmerica.
Lo ngumnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungile zombusazwe obekhuluma ezimele obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena nge-link efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Kusigaba esihlaziya khona ezombusazwe namuhla sihlolisisa ukwephulwa kwelungelo loluntu lonyaka nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Abaphikisayo bathi uhulumende ubabathwalela ubhulo, kodwa uhulumende kaMnangagwa uyakuphika lokhu esithi abantu bakhululeke kakhulu eZimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lwalugibs dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele lomnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF. Umlalazi usungula le ngxoxo.
Ukuhlukunyezwa kwezizalwane zeZimbabwe nguhulumende okufanele ukuthi aluba uyaba protector ngomnyaka lo ka-2024 njengenjwayelo sikubone kulokho kuqhubeka kusiya phambili especially kwezombangazwe uma umuntu elombono ongahambelani lohulumende bekulula ukuba nabotshwe baningi ababotshiweyo laba baseHarare oJameson Timba labanye bakhe bahlukunyezwa kakhulu kwahlukunyezwa oJob Skhala ongari Vume yonke into le inyakanyaka ibisenzakala kuyinjwayelo ngoba laba vele sebakwenza umkhuba ukuthi abantu abaphikisana labo bahlale bebahlukumele. Singamuva sisuke kwezopolitiki. Umuntu nje wonke waseZimbabwe amalungelo wakhe ubehlukumezekile kakhulu ngenxa yokubana abantu abale right to i-health. Uhulumende wenze i-health system yakholapsa. Abantu balelungelo ukubana baphile abane ngenxa yenegligence nje kahulumende emgwaqweni ukungalungisa umgwaqo ukunganikezi abantu ishelter yonke into ama fundamental human rights wabantu ahlakazekile elizweni lakithi.
Uthi ngeke ugawule khonapho ngoba gawule phosela kubaba yamuzi umlalazi
lapho yakhuluma. Ngiyamuzi umlalazi nxa ukhuluma sikhuluma kithi ngelungelo loluntu. Ilungelo loluntu kumele kwesikhathi singani siyasuduka mbijana siphume kwezombangazwe sikhangele ilungelo loluntu nilulungelo loluntu olukhona lakusi sisekelo sombuso weZimbabwe ukuthi ilungelo labantu likhona ezisekelweni zombuso wamazwe nala ukuthi kumele ilungelo lomuntu luhlonitshwe ngendlela enjalo ebalulekileyo. Kodwa ke nyananzelela ukuthi nxa abantu umlalazi seveka ethena hayi ilungelo loluntu eZimbabwe lapha abantu bakhahlamezwa eze ukubotshwa. IZimbabwe yilizwe elilomthetho walo njengelizwe emazonke le mthetho yabo. Uyikhuluma njalo umlalazi waseSouth Africa khona hayi kabone lapha eZimbabwe yebo ke kuphela ilizwe leli lilomthetho. Eze umuntu waseZimbabwe uvikelekile badala. Umuntu waseZimbabwe uvikelekile uyazi abantu balala ubuthongo buyehle abantu bayenzela into abazifunayo ngesikhathi abafuna ngazo kodwa umuntu oyephula umthetho okuthiwa uyephule umthetho lanxa ungawephulanga kuthiwa uwephulile ikhothi yakuhambe yokukhipha ithi awu umlalazi kalacala uvele kalacala njengendlela okwenzakala khona eZimbabwe khona.
Yikho
ukuthi mina izinto zonke simele sizithangele kuhle ukuthi asilungele loluntu leli siluleza ngani njani.
Ye, what is wrong with umlalazi? Umlalazi ngena khona baba.
Sikhangele amalungelo abantu beZimbabwe abasuke le ngo-1980 bencindezelwa bethwele kanzima not only kupolitiki. Ukhumbule babagawulela balalela ukuthi ngikhulume ngamalungelo abantu kupolitiki okuvele kuyinjwayelo sesijwayele ukubana uhulumende weZANU-PF yikho akwenzayo njalo lo mthetho lo okhulunywa ngugawule u-applywa selectively so siya ngokuthi ulukuphi uhlangothi. Engaphinda ngakhuluma ngamalungelo abantu nje in general ilungelo engilishileyo i-right to education abantu abethu sebenyundezelwe kwezemfundo ngoba uhulumende uyahluleka ukubhadala otitha ngendlela eqondileyo. Uhulumende uyahluleka ukwakha izikolo kambe shuwa ngemva kweminyaka yonke le silabantwana abafundela ezindlini zodaka ama-rights abo aviolethiwe. Ungahamba empilo esibhedlela gawule namhlanje ungathiwa wena su-admitwe empilo siyabe sesikwazi ukuthi hayi kungumusa wenkosi ukuthi ugawula kuphume esibhedlela ngoba izibhedlela zethu seziyi-death trap. Yikho izikhulu ezibusayo othiwenga labanye behambe eChina ukuyalathwa khona kabasahambi ezibhedlela ngoba sebazibulala. So yiwo amalungelo esiwathoyo ukubana ngo-2024 besibhekane lalolu hlupho lokuvayelethwa kwama-fundamental rights abantu beZimbabwe maningi amaningi angiwaqambanga avayelethwa especially nguhulumeni.
Ye, sawuzwa umlalazi. Kawule gqiba khonapho ba?
Umlalazi kumele ayehlukanise kuhle futhi khonapho nxa esekhuluma ngokuthi abantu ezikolo abantwana inselo ezibhedlela inselo. Yebo phela kodwa phela mlalazi ukhumbule thina lathi siphakathi singabantu labantu abangani bayadodombela asila kumlalazi ikubona kwesikhathi sincediswa lakho ngamaye ingasezi zimele ama NGO zengena lawo esiphathisa ngaphana ku education esiphathisa ngapha imali mlalazi kasilazo ezeneleyo kodwa kodwa okunye kwakhona ngiyavuma mlalazi ngoba imali zakhona ziyabe zintshontshwa amasela yiwo asiphambanisela inhlelo zentuthuko umculi wathi ngelinye ilanga wathi uvala lapha isikhala lesi amatsotsa abhoboza lesi
lapha lizwe umnumzana Belief Gawule webandla lezano PF lo mnumzana Fortune Mlalazi olandela zombusazwe ezimele bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba uBenjani Mwarwari osuswe yiZifa Ethics Committee kukhetho lukamongameli weZifa enganikwanga izizathu ezikhanyayo uthi uzaphanyeka udaba lolu emthethwandaba. UBenjani owadlalela iManchester City, Portsmouth, Sunderland leBlackburn emdlalweni wenguqu kweleBhilithani uthi kakwazi ukuba iZifa isuse njani igama lakhe phakathi kwalabo abafisa ukuncintisa ukhetho lolu ngenyanga ezayo. Abanye abavinjwe yikomiti le nguProfet Walter Magaya, uThemba Mliswa, loFarai Jere. Umliswa laye uthi ulakho ukuphanyeka udaba lolu emthethwandaba. Ngasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zeZifa ngodaba lolu ngoba bezingaphenduli omakhalekhukhwini. Sixoxele ngcwethi kwezemidlalo uThandazani Zimbwa.
Ngibona ngathi wonke umuntu ongabe wayefake amaphepha okufuna ukungena kumncintiswano wokhetho ulelungelo lokubana uma engasaphumelelanga athathe izinqumo ezingancedisa isifiso sakhe leso sokuthi ancintise. Xa sikhangele amadoda amabili uThemba Mliswa laye uBenjani Mwarwari ye kukhona sebeke bakwenza kwelayizolo ngezomdlalo wenguqu kodwa lapha kule mthetho ecacileyo echoyo okufunekayo uma uzavunyelwa ukuncintisa. Ngakho ke nxa sokutholakele ukubana awusuthisi leyo mthetho umbona ngathi kuyabe kusobala angithi nanku siyabona uFarai Jere laye utholakele kunalapho akhutha khona ukubana abambe isikhathi wahle wathi ukuthi hayi lokho niyakubona kodwa isifiso belaso
ye ukuye emthethwandaba lokho akuhluphi yini nxa sikhangele zenguqu
lapho ke kukhanya ngani kulo daba khona ngoba ngike ngathi ngihlizisisa abanye bebesitsho ukuthi izimali ezifunekayo ziningi kakhulu ukubana uzibhadale nxa isikhalazo sakho sizayamukelwa. Ngakho-ke lokho kukhanya ngani kungasinda njalo lanxa kunjalo kusegcekeni ukuthi kungagcina kudonsa isifiso sokubana ukhetho olukhangelele ukuba khona mhlaka 25 January ungagcina kudonsa ukhetho olungasabi khona.
UThandazani Zimbwa ingcwethi kwezemidlalo obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekoBulawayo. Sobe isikhathi sokuza imibono yenu lina balaleli be Studio 7 elisithumela yena ngeWhatsApp.
Salibonani kuwo Studio 7. Mina ngingusikhumbuzo moyo ozala enkaya esigabeni senzuza. Abanye bengathi kusemanduku ngizalwa komoyo kothekwane. Ngile cilo lapha basakazi lingisakazele indaba yami le izwenje. Yibo bonke abantu ababengabalweni benkululeko kuzinga leZipra. Ongaba kwazi uCharles Moyo, uCharles Moyo umfowethu. Wahamba empini kasaphendukanga. Ngile cilo sokuthi kubo bonke amaZipra abangezwa lesi sicelo sami bangazise lapho kwaphelela khona umfowethu Charles Moyo ozalwa komoyo kothekwane enkayi lapho kwaphelela khona impilo yakhe. Nginesi sifiso sokuthi ngiyedobha amathambo akhe ngiwalonde ngizowabeka ngokwesiko lakithi lapho kungabe kwaphelela khona impilo yakhe. Ongaba lalolu lwazi uyangithinta kwinombolo zocingo ezithi 078-54-8916.
Salibonani, lonke angithemba lingene kuhle ikhisimusini linjani ikhisimisi yeyi kumagumbi amane omhlaba yeyiyeyi ithemba belulohlesobo lwenu namhlanje lisemukela izipho zivela ngokushiyana kwezindawo sho right lizibambe lisigcine phila abancanelekelani tshengo
Sibonge kakhulu abalaleli kumbikweno elisithumele yona lingakhohlwa lalandela uhlelo lwe Live Talk. Okwanamhlanje muli eZimbabwe olivalelisayo ngudaba kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.